siya lamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 6 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wamalunga ekhomishini ekhangelane lokuqhutshwa kokhetho, umnumzana Qhubani Moyo, yena ofungiswe ngumongameli Mgabe ukuqala umsebenzi ngeviki edlulileyo, uthi uzasebenza gadalala engathathi uhlangothi kwezombusazwe.
Okuningi sizakubona sesiphakathi. Okakhethi ngingumuntu nje othethe isifungo sokuthi ngilandele i-constitution yelizwe eyiyo esho ukuthi umsebenzi wami yiwuphi.
Sizakuzwa eziphathelane lokulima.
Nxa usizwa kuthiwa izulu lizaba lincane and umhlambi wakho umkhulu kakhulu, yiso isikhathi sokuthi ungene esibayeni ukhethe lezi ezingane sezindala uzithengise, wenze imali, imali uyifake ebhenki okwenzela ukuthi lezi eziseleyo lanxa sokuhlupha phambili uzakwazi ukuthi uzithengele i-supplementary feeding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Omunye wamalunga ekhomishini ekhangelane lokuqhutshwa kokhetho, umnumzana Qhubani Moyo, yena ofungiswe ngumongameli Mgabe ukuqala umsebenzi ngeviki edluleyo, uthi uzasebenza gadalala engathathi uhlangothi. Umoyo ufungiswe endawonye lelinye ilunga lalikhomishini, umnumzana Emmanuel Makate, kanye lamalunga ekhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana, e-Gender Commission. Asizweni umnumzana Moyo exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Ngizasebenza gadalala ngokuqotho ngisebenzela uZimbabwe, ngothi umuntu othile. Xa kuthiwa uZimbabwe, kuthiwa ukuthi bonke abantu beZimbabwe ngokwehlukana kwabo, ukwehlukana ngemhlobo, ukwehlukana ngezindimi, ukwehlukana ngamabhilisi, ukwehlukana ngalapho abahlala khona, ukwehlukana ngokuneginengi esithi khona in their diversity. Okuthi uthi mina ngithi nxa ngifunga ngithi amaZimbabweans ngizawasebenzela wonke ngokwehlukana kwabo nokuthiyana kwabo, kodwa begoqelwe yikuthi izimiso zabo zokuthi babuse njani zigoqelwe uconstitution yelizwe leZimbabwe.
Kukhona okutshekileyo yini Dokotela Moyo ozathi nxa ufika khona ngale uzama ukukhulumisana labanye bakho la uthi lapho ngani kutshekile azameni ukulungisisa?
Hayi, engakutsho ukuthi okuningi sizakubona sesiphakathi. Okakhethi ngingumuntu nje othethe isifungo sokuthi ngilandele i-constitution yelizwe eyiyo esho ukuthi umsebenzi wami yiwuphi. Kukhiphile kakhulu ukuthi isikhathi esiningi ngawo phandle abantu bakhalakhala ngokuthi into enje ayiqondanga, into enje iqondile, into enje ayenziwe ngendlela enje. Kodwa kuba lula ukuthi xa umuntu angangena phakathi abone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Xa kudingakala ukuthi kwenziwe mhlawumbe inguquko ethile, kuyabe kudingakala ukuthi yenzekele inguquko ekuthi kulandele isisekelo sombuso, ngoba yiso kuphela abantu beZimbabwe abahleli phezu kwazo. Yiso abantu beZimbabwe abame ngaso ekutheni ama-election awo ayenze njani.
Lo ngumnumzana Qhubani Moyo, omunye wabosikomishi bekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission. Abalimi abahlala endaweni ezingani izulu elenelayo ezigoqela eMathabeleland South, eMathabeleland North, leMidlands baxwayiswa ukuthi belungiselele umsebenzi kuseselesikhathi njalo beqhubeke ngokulima ezinye izilimo ezingadingi izulu eliningi ezingasiyo umumbo ukwenzela ukuthi babe lesivuno esingcono. Asizweni ingxoxo esiqhubele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ngalolu daba.
Engakutsho ukuthi abantu kabafunda ukulungiselela. Ungalindi ukuthi izulu lize liqalise ukuna khona uyaqalisa ukubopha isifane sakho ungena emasimini. Amasimu alungiselela izulu lungakafiki. Lithi lifika izulu likutholwe nisulungiselela osukwenzayo ukuhlanyela. Uhlanyela inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa, uphinde njalo uhlanyela into ezifanana lamabele waziyo ukuthi uzaba lesivuno kuphela. Usingandisi umumbu kakhulu esiwaziyo ukuthi vele wona uthanda amanzi kakhulu. okunye futhi engakutsho ukuthi lezi ndlela esikhuluma ngazo ezabo conservation agriculture lazo zilokuphathisa kodwa nje abantu abajwayelanga ukuthi bazithathele phezulu kodwa lapho engizibona ezisetshenziswa khona ziyasiza kakhulu sithandekile ukuthi abantu babe lokudla iziphala zingapheli kokuphela
abagcina izifuyo ke ezigoqela inkomo lembuzi lokunye
ikakhulu abezifuyo into ebalulekile ukuthi abantu kufanele beqoce ukudla kwezifuyo amahlanga landani ngiyangimangale mina sithandekile ukuthi sishisa utshani egangeni kulokuthi silusike silulondoloze ukuthi njengoba kuzaba nohlupho nje emadlelweni isifuyo zethu kufanele sinanzelele ukuthi ziyathola ukudla okwesibili ngalesi sikhathi nxa usizwa kuthiwa izulu lizaba lincane endumhlambi wakho umkhulu kakhulu yise sikhathi sokuthi ungene esibayeni ukhethe lezi ezingani sezindala uzithengise wenze imali uyifake ebhenki okwenzela ukuthi lezi eziseleyo lanxa sokuhlupha phambili uzakwazi ukuthi uzithengele i-supplementary feeding yindlela abantu okufanele belime ngayo nxa befuna ukuphumelela lanxa kuyisikhathi se-drought kumbe isikhathi sendlala
Lo mnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecobungula ezokulima ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa siloku sikweziphathelane lokulima eZimbabwe libika lingasoze lenelise ukulungisisa udubo lokwehla kwesivuno sengqoloyi ngenxa yomnotho welizwe okhona okuzabangela ukuthi uhulumende aqhubeke ethenga kwamanye amazwe intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana John Robertson uthi inkinga ezibhekana lelizwe zimele zilungisiswe ngobuningi bazo kulokukhangelana nalo daba olulodwa kuphela ethi ukuthuthukiswa kwesivuno sengqoloyi kudinga usekelo olukhulu lwemali amasimu amakhulu amaplazi ukuthelezela lamanzi enelayo kunye lesifiso sokuba umlimi azinikele kumsebenzi awenzayo
Need your wheat fields to be 50 or 100 hectares And then you can justify the combine.
Well, you can justify the
umnumzane Elijah Mthemere we-ZCTU uthi indlela abantu abahluthuna ngayo amapulazi amakhulu abalima ngayo ayiphathisi kangako ukuba umsebenzi ofana lokuvuselelwa kwalesi silimo uqhutshwe kakuhle
Katesi for the next coming 3-4 years siyabe lokho sithenga from outside ngoba akula lutho kasila equipment kasila ama fertilizers there is completely nothing because industry leyo esipa ama fertilizer kayisebenzi industry leyo eyenza ama pesticides kayisebenzi kuthi ukuthi ukulima kwethu kuyize akula lutho kasizozi get anything because there is no production.
Umnumzana Simbareshe Berengera oqeqeshayo ngezokulima uthi abalimi eZimbabwe kumele bezinikele bengameleli uhulumende kuphela badinge ezinye indlela zokuthuthukisa ukulima kwabo.
Kumele ufake that ama crops ayahambelana le environment. Akumelanga sikhangele ukuthi uhulumende asinike konke esimele sikwenze or maybe esingathi ama ulungisa amanyuwa famiyati manyuwa singa kali kama fertilizer
usukuchwa mfundo Regis Chiko ofundisa ezokulima i-crop science ekolijini le-University of Zimbabwe uthi kudingakala ukuba ilizwe lidinge abakwamanye amazwe abangasungula amabhizimusi angasebenzisa igasi lokunye okwenziwayo okutholakala emangweni wezembezivali ukuze belungisise imvudiso echipileyo ukuze kulinywe ingqoloyi ngobuningi bayo ethi amazwe amaningi ngagcina ethenga ingqoloyi emazweni afana leBrazil, America, Argentina lamanye akwelezansi yemelika ethengakala khona ingqoloyi ngentengo ephansi kakhulu ukwedlula elinywa eZimbabwe uSimbarashe uthi inkinga yokuthi abalimi abamplazi amancane abenelisi ukulima ngendlela engabalethela inzuzo
you of course you need a help from the government especially ngoba iwithi ifuna ama input akwanele lazi imithi ilinywa under irrigation that's the challenge ukuthi imithi ilinywa under irrigation so ama farmers ale irrigation malutshwane So lawo abale irrigation kumele ba sibabheke kakhulu ukuze per hectare ba produce okukwaneleyo.
Umnumzana Khazeni Musoshi ingcwethi yokulinywa kwenhlanyelo uthi kule mihlobo etshiyeneyo yenhlanyelo yengqoloyi ehambelana lomumo eZimbabwe njalo isenelisa ukulinywa kundawana ezitshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le balaleli iStudio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Keselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungamile Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Thamani Ncube oke waba ngukansila wakwamadlambuzi. Sikhangela imbiko kamnumzana Morgan Tsvangirai eyokuthi kumele abantu babambane basukume batshengisele ukukhonona kwabo phezu kokoma kwezinto eZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga, sanibona nibalaleli.
Ubaba Tsvangirai lapha Ncube okhuluma ngodaba lwe-mass action. Olubona njani lolu daba?
Utsvangirai ukhuluma indaba esingathi nxa siyikhangele sithi khona yindaba ekakatheke kakhulu njalo emgoqa eZimbabwe. Kodwa ngithanda ukuthi khona umumo esikhangelana nawo lapha eZimbabwe okwenziwa yizanu kusukusela ngo-1980 kuzofika namuhla kungani kuyathikameza umqondo kaTsvangirai.
Njani njalo ngani?
Singananzelela ukuthi khona abantu laba ababusa ngochuku balendlela zokuthi khona abazenzayo ukuze bahlale embusweni. Singakhani ukuthi khona kwathi kusanda kuthathwa uzibuse iZanu-PF yahle yabuya lochuku olukhulu olwegugurawundi ukwenzela ukuthi khona abantu ababengabezaphi ngaleso sikhathi bangabi layo indlela yokuphikisana nayo. So ungananzelela ukuthi khona into ezayenzakala ngegugurawundi zaletha ukufa okuningi kakhulu phakathi kwabantu lokwesaba okukhulu. Ungananzelela abantu bangapheli khoneni wakithi bavele sebesesaba khona ukukhuluma ngezinto zombangazo. So khona lokuthi ukuthi khona into naleyo ayiphelelanga khona labo kuphela. Singananzelela uchuku lwezanu omramba thina, singananzelela ukunyamalala kwabantu okwenzakalayo kathesike ukunyamalala kukagamara khona lokho okwenzakeleyo kathe. Konke khona lokho yimizamo yombuso wona lo owezanuPF ukuthi khona abantu besabe ukuthi khona bayenze anything engaba yikuchallenge umbuso lo owezanuPF. So ngikhangelela ukuthi khona umbiko kaTsvangirai langa umuhle kodwa ngibona ingani intanga esanyele emhlabathini olugwadile kunzima ukuthi khona yimile.
Ukukhona abasakhulayo Ncube kuyini abangakwenza abamabandla aphikisayo atshiyeneyo ukubona ukuthi bafaka ikusasa labo ezandleni zabo njalo yibo abahamba phambili kudaba lokufuna utshintsho elizweni?
Obakuqala abantu abatsha beZimbabwe ngibona ingani sinodibo lokuthi khona silalo khona ngesilungu okuthiwa khona one non-participant citizen. Nxa kukhulunywa ngepolitics siyabe sikhangelele ukuthi khona izinto zabo zanuPF ONDC landani. Kodwa engithanda ukukutshela abantu abatsha ukuthi khona akula nto ozayenza empilweni engalawulwa ngezombusazwe. Even ukufa kukaJesu khona lokuyana kwakungezombusazwe. So okuqakathekileyo ukuthi khona kube lokufundisana phakathi kwabantu abatsha babekwazi injongo yezombusazwe ukuthi khona zisiza ngani ngaphi njalo nini. Sinjelelane lakho kungabi lemihlangano le eyenziwayo okuthiwa khona ngeyabadala kodwa ngisiyakhulunywa ngenhlelo zesifiko. Kathe singakhangela kwamadlambuzi singakhangela ipolisi yona eyobukhokeli obukhona emadlambuzi akula nto ezikhulunywa ngabantu abatsha ngoba imihlangano eminingi nxa isenziwa abantu abatsha babe bengekho abalami lakho. Kathesi ungananzelela ama-statistics akhona abantu abatsha siyi-62% ye-population yeZimbabwe kodwa i-1.5% yabantu abatsha yiyo erejistileyo ukuvota. So khona lokho singabe sebe sicabangela ukuthi khona kunabanye abantu abazazenzela abazasenzela inkululeko kumbe inhlalakahle yeZimbabwe lelo liphupho esingekho esalenelisa. Kuthithi asishukumeni bantu abatsha simanyaneni sihlangane sibe kwazi ukuthi khona ezombusazwe ziyasithinta.
Liyamanyana njani Ncube njengabatsha amabandla aphikisayo wona edabukene kangaka? Maningi kakhulu amabandla aphikisayo.
Ngithanda usiwakambile ngaphezulu lapho uzananzela ukuthi lobukhokheli bakhona bonke akula muntu omutsha ngabantu abadala okwakuqala ungakunanzelela futhi ukuthi kona injongo yamabandla ona lawo osiwakambile phezulu ayisiyo yokukhulula abantu abadala injongo yokuzinothisa injongo yokudlakala so thina kumele sinanzelele okwakuqala inhlupho zethu ukuthi kanti singabantu abatsha inhlupho zethu yikuyini singakhangeleli ukuthi kona sikwapha amabandla kodwa sihlangane sihlanganiswa yikusasa yethu njengabantu abatsha sine kancane ngobokuthi khona ubani uvela kulithi bandla ngoba singaqalisa ukukhangelana ngamabandla ukuthi khona kuzathi kubinje umhlangano ubinje ngumuntu we-MDC abezapho basoze behambe kuzathi kubinje owezanu abezanu abasoze behambe abe-MDC abasoze behambe so khona lokho mina engibonayo ukuthi abantu abatsha lokho okwamaphathi amaphathi la vele madala njengabantu abakhokheleyo asiyaneni lakho thina simanyaneni ngakudingakala into le eyenza umbusazwe isushe yithi phansi abadala bake balandele thina ngoba mboningani abadala bekuselela sekulebenza
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo mnumzana Ncube siyabonga kakhulu
siyabonga ke
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Thamani Ncube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ungamili Nkomo lilale.
Lo kazintsha ziyamluma owecholocho elobonakele weSouth Africa ukuze qiba izalamhlanje ke sikhangele besilazo omunye wamalunga ikhomishini ekhangelane lokuqhutshwa kokhetho umnumzana Qhubani Moyo yena ufungiswe ngumongameli Mgabe ukuqala umsebenzi ngeviki edluleyo uthi uzasebenza gadalala engathathi uhlangothi kwezombusazwe sizwe eziphathelane lokulima silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.